uhulumende endabe odabeni lwamafutha ezimoto yena akumelanga vele abe lokwenza le ndaba. Into emele ukuthi iyenziwe ngamabhizinisi ukuthi intengo yakhona of course ibe regulated, but kuvele kumele kube into yamabhizinisi uhulumende aprovide kuphela i-environment esuitable for ukuthi amabhizinisi aprovide i-fuel. Ukuthi angenele kusuka kube nzima ngoba nokuthi indaba ye-fuel uvele wasala lokho eyibambile yena uhulumende. Ekuthini lanxa esithi i-foreign currency lamanye amakhampani asengayithola ema-bank through the auction system, but eye-fuel lokhu i-allocatewa i-reserve bank, uyabuyela usale lokho kule problem yokuthi uhulumende uyangenela kakhulu lapha angamelanga angenele khona, okumele afake imithetho lama-policies kube yikho ukuqondisa amabhizinisi akuyona leyo yinda.
Kambe ngabe qinisile ukuthi abanini bamagalaji bengabe beyibambile besabonisisa ukuthi monetary policy ihamba njani?
Fuel yona ngomthetho wayo ungazuye kuliphi ilizwe, kayisiyo nto ele profit enele. Ukuze uthole iprofit kuyabe kumele uthengise ama-liters amaningi, yikho kuthiwa is volume based business, so you are pushing volumes to make the money. If you don't push the volumes you don't make the money, ngoba imagine yakho yinani. So uyayibamba uyibambelani uvele wena kumele ekupheni kwenyanga kulama expenses kumele ukhiphe iprofit yakho lapho.
Ubona ingane uhlupho lusukela kukhona ukuyani ukuthi imali kayihlelwanga kuhle.
Amaphutha wonke nxa uwakhangela uwalandela usiya emuva aphelele eminyango kahulumende ukuthi uhulumende kenze kahle. Kusukela nje ekuqaleni indlela ilizwe elibuswa ngayo kwehle kuye endleleni nje initial budget indlela eyahlelwa ngayo kubuye kuze ku-monetary policy. Konke khonokhu ngakuhlanganisa yikho kwenza izinto zibe yilokho ezikho khona ezenza umumo womnotho welizwe ungami kuhle. Ubususithi nxa usungasamanga kuhle kube sokusiba labanye abahlakaniphileyo ababona izikhala bangene ababenefiti at the expense of others.
Le imali yama-RTGS yenza uhlupho lwemali lube ngcono.
Okwakhathesi kunzima ukuthi ngisho ukuthi uyancedisa kodwa iqiniso elipheleleyo uzakhanya ngemva kwenyanga kumbe kwenyanga ezimbili. Nxa bezakwanelisa ukuthi amakampani lawa afuna uku-importa izinto zawo athole i-foreign currency emabhenki ngerate yona leyo ephansi, nxa bezakwanelisa hhayi bazanqoba sibili. Kodwa-ke angiboni bezakwanelisa ukuprovida i-foreign currency ngoba phela okwenza i-foreign currency ibe ku-demand ku-black market kayisimi ingabe ngifuna i-$50 ayiso muntu oyabe funa i-$200 ngama-companies abe funa thousands of dollars yikho kwenzayo lokuthi, but ngama-companies ezakufanelisa ukuthi ayithole nge-rate ephansi ama-businessmen vele bafuna ukwenza i-profit. If they are able to get foreign currency ngemali ephansi they will go for it bayekele into e-black market. Kuzakwenziwa yikuthi ikhona yini i-foreign currency eyaneleyo ukuthi amakhampani anjengabo Delta afuna ukuyawoda izinto zokwenza ama-Coca-Cola ahambile ayidenka ayithola yini. Nxa kunjalo hhayi i-monetary policy, but nxa ingekho hhayi sikhohlwe siphile.